enhle kakhulu ukuthi uhulumende laye athembise ukuthi uzakubophezela ku-climate agreement ezasho ukuthi lathi njengohulumende waseZimbabwe sizenza zonke izinto okufanele ukuthi sizenze ukuthi abalimi bethu bangahle bathethwa kakhulu angumumo womkhathi.
Uma sesikhangele njalo-ke umongameli ukhulume esithi okwamanje-ke amanzi angazana asilela kakhulu kwele Zimbabwe njalo lokudla kuvele akukho, kodwa-ke pho kumele kwenziweni loba nje kungaze kulobelwane isivumelwano lesi?
Izwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele gide sokule nkulumo ekhuluma ngokuthiwa yi-climate smart agriculture. I-climate smart agriculture ithi yona indlela abantu abalima ngayo kufanele kube indlela engalimazi umumo womkhathi njalo esebenzisana lomumo womkhathi. Ngakho-ke kufanele ukuthi kungapheleli kuma-agreement kuphela azosayinwa, kodwa kufanele kube yindlela abantu abalima ngayo kufanele ukuthi sisebenze ngayo.
Ye, akucasise kancane-ke ngakhona kokukhulumayo ukuthi ukulima lokhu okujoyo ngokunjani khonokho?
Lokokuqala Gibbs sikhuluma ngento ezifana lokuthi inhlanyelo okufanele abantu bazisebenzise ngokokuqala lokho. Okwesibili, kufanele abantu benanzelele ukuthi inhlanyelo abazisebenzisayo nxa bezanisela kumbe bethelele kufanele bathelele ngalokhu hlobo lapho abathelela khona, kusetshenziswa o-drip instead of ama-sprinklers njalo njalo. So zonke lezi zinto izinto eziqakathekileyo lezo.
Kwele Zimbabwe phela siyakwazi ukuthi kula madamu akhiwayo esabelweni seMatabeleland South, kodwa-ke awasebenzi amadamu lawa babankomo. Akuxwayisa uhulumende ukuthi kambe ngenzani njengoba kula khonokho ukuthi kulokukhudumala komkhathi ongapheliyo?
Zibuye kwenziwa i-study ngabantu base-Central Statistical Office eveza ukuthi amadamu maningi kakhulu kwelakithi eMandebeleni lasemaswingo lasendaweni ezifana zasibhelweni lezasenkabazi. Kodwa into engekho nhle ukuthi amadamu emaningi enjalo azikho inhlelo zokuthi kuphathiswe abalimi ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa la madamu. So-ke kufanele ukuthi uhulumende engabi namahloni ukuthi acele usizo kwezinye indawo, ngoba njengoba sesikhuluma ngento ze-climate smart agriculture, ziningi inhlanganiso ezifuna ukusiza abantu ngendaba ze-climate smart agriculture.